wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhla ka 18 ngoMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla eZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu lathola uzibuse. Leli langa lengali sitshoni kwabanengi.
Mina ngithi uzibuse akakabi khona eZimbabwe. Ngikutsho lokho ngoba okwamanje labantu basahlukumezwa ngabathile abazombusazo.
Udlakela oluqondiswe kwabo kuza oseluqhamuke kwele South Africa kambe luzaphela nini?
Kukhanya kakuphephanga sibili bengena le mashop abaseduze khona bathi le mpopo izwakala ikhala ebusuku kodwa sikeza ukuthi bangaka abantu abangabe belimele.
Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections sebeqalisile ukukhankasa. Sile ngxoxo lelunga le-MDC Renewal Team. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe leZimbabwe lamhlanje lenelise iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu lathola uzibuse i-35. LeZimbabwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kuminyaka le, abanye bathi impilo ibe lukhuni kakhulu. Siphe ithuba abalaleli bethu ukuthi basitshele okungakusitsho leli langa likazibuse empilweni zabo.
Ngiyalibingelela beStudio 7, igama lami nguPasmos Nyoni. Ngibuya esigabeni saseMzola 52 eLupane. Sikhuluma ngelanga eqakathekileyo elizweni leZimbabwe. Independence elisilibiza ukuthi uzibuse. Mina ngithi uzibuse akakabi khona eZimbabwe. Ngikutsho lokho ngoba okwamanje labantu basahlukumezwa ngabathile abazombusazwe. Ma ungekho uqembu elibusayo okwamanje awuyitholi inhlala kahle, awutholi into ezifunakala ukubana uzisebenzise, ogoqela ukudla okuphiwayo, ogoqela indawo zokuhlala amaplazi. Mina ngithi kunzima kakhulu ukukhuluma ngozibuso zehlobo zami. Ngoba okwamanje mina ngise South Africa, ngasuka kwelakithi ngenxa yokuthi khona awula msebenzi. Ungazibusa kanjani ungasebenzi? Ungazibusa kanjani ungadli? Ungazibusa kanjani usebunzimeni elizweni othi ngelakini? Okwamanje ukuzibuse ngeke sakhuluma ngaye. Ngani ngoba thina sesigabeni seMandebele. Uzothola ukuthi khona ezikolo zakithi kukhulunywa isishona yonke indawo kumbe kodwa ungaya eMashonaland awungeke uzwe abantu bekhuluma isiNdebele. So which means uzibuse waba khona kwabanye abantu, hhayi wonke umuntu waseZimbabwe.
Egama nginguRapson Mwale, ngiseJohannesburg eSouth Africa. Yena uzibuse mpela, siyabonga ukuthi makhawa asikhulula kodwa elizwe kalimanga kahle, yikho sigcwele amazwe yonke indawo le saphuma ezweni ngoba isimo somnotho vela soze silunge. Asazi kumbe kungatshintsha uhulumeni okhona. Ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 esibaphe ithuba lokukhuluma emoyeni bekhuluma okusenhliziyweni zabo ngelanga lalamhlanje elikazibuse. Kunjalo nje izizwalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi uzibuse weminyaka engamachumi amathathu lanhlanu eZimbabwe akatsho lutho, njalo ukhombisa ukweyiswa kokuzinikela kwalabo abalwela impi yenkululeko. Ababaleka ezombusazwe bathi uzibuse lo ubakhumbuza ukutshaywa, kanti lababalekela ukuzwa ukuwa kwezomnotho labo bathi bona badla imbuya ngoluthi ngesikhathi inkokheli zeZANU PF zizitika santando ngenotho yelizwe. okuningi asikuzweni kuBenedictine Hlapho oxoxela beZimbabwe laba ngabakucabangayo ngozibuse walonyaka.
Kwajajulwa, kwasinwa, kwadliwa, kwaze kwakhalwa inyembezi zokuthaba ngesikhathi leZimbabwe lithola uzibuse ngo-1980. Kodwa ke ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lantathu uzibuse lowo efikile, izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zithi kulusizi ukuthi lowo zibuse usephenduke waba yinto yezikhulu izinothi lalabo ababusayo kuphela. Umnumzana Bevan Chuma odabuka eCholojo uthi angabe eqamba manga nxa engathi wamthola uzibuse.
Angikhululekanga ngoba ngiyisiphepheli, akusiyimi yedwa, sibaningi kakhulu. Ungasho kanjani wena ukuthi sikhululekile?
Umnumzana Dumisani Leya olilunga lezaphu laye uyavuma ngelithi sekuze kubukeka sengathi izinto bezingcono uzibuse engakabi khona.
Akulanto esingayiselebrate eZimbabwe ngalesi sikhathi ngoba instead ukuthi kuthiwe sekule 35 years kule independence izinto kufanele zibe zingcono, izinto ziworse than 35 years ago.
Umfundisi moyo webandla le-African Methodist Episcopal Church eGoli utsho kubuhlungu ukuthi sekuze kulawulwa lalokho umuntu okufanele akuzwe kumbe akubale.
Asilayo inkululeko. Angeke ngihambe ngisiyabala iphepha lami kumbe ngilalele u-Studio 7 kulama-poise eduze. Kufanele ngiqale ngivale iminyango ngenze konke lokho ngoba uma ngenzanga njalo ngabonakala bambopha uthi udakulazibuza.
Uchuma yena uthi aluba inkululeko ibikhona ngempela bekungafanelanga ukuthi abe ngumhambuma kwele South Africa.
Mina angayithole inkululeko, ngidinga kakhulu. Ngifisa ukuthi lapho engikhona njengoba ngisebenza lapho engikhona eGoli, ngabe ngisebenza ngisekhaya. Into engizenza ngizenza ngisekhaya. Ngijabula le mulo yami, ngijabula ngisekhaya.
Lokhu kwesekwa ngumnumzana Leya yena othi akekho umuntu othokoziswa ikuba isibhaci elizweni labaninilo.
Ilanga leli malifika liyehlisa izinyembezi ebantwini abangaphandle kweZimbabwe ngoba sizichakaza abanye abantu kwamanye amazwe. Ngoba ngingakutshela ukuthi akukho umuntu okholisayo ongaphandle kwelizwe.
Umfundisi umoyo yena uthi kungatshiwo kanjani ukuthi kulozibuse elizweni othi ungasola utshaywe kumbe unyamalale.
Nguphi uzibuse wangkhona uma sixotshwa emsebenzini sibulawa odzamara sikhuluma kanje akekho. Uma abantu bebulawa benyamalala, sinje siyephukile emzimba amadoda anjengathi ngokuhlukunyezwa ngukhulumende wethu. Okusho ukuthi akekho uzibuse.
Umnumzana Chuma yena ufaka indubo zonke ababhekane lazo emahlombe kamongameli welizwe.
35 years, sonke siyabona ukuthi ilizwe liyakuphi. Siyabona umkhonomi yakuphi, siyabona political into ziyakuphi. Wadlika kudala.
Kanti ke umoyo uthi aluba umongameli engavuma ukusina ededela abanye, mhlawumbe bangaqala labo ukumuzwa uzibuse.
Ngeminyaka lesilayo le 91 kufanele ingabe sephumula. Azihlalele phansi, uma efuna imali ayithole, uyayithola phela. Akho nto angayiswela.
Inengike lezizalwane seZimbabwe lezi zithi azikalahlekelwa lithemba lokuthi ngelinye ilanga lazo zizaphindela ekhaya ziyehlala phansi zinabe twitchi uzibuse wamampela esefikile. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukamhlaka 10 ngoNhlangula sebeqalisile ukukhankasa. Lolu khetho luzenziwa kuzigaba zelizwe ezilithumi lasikhombisa kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Renewal Team edalele ePhalamende. Abazancintisa balikhulu lantathu 103. Amacele eMDC wonke awasoza ancintise kodwa kulamalunga amabili alama bandla azancintisa ezimele. Sixoxe lesiphathamandla seMDC Renewal Team umnumzana Bekuthemba Nyathi owaxotshwayo kusikhundla sokumela isigaba sePhelandaba Mpophoma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
With all the pressure ade ngilayo ebantwini beMpophoma ukuthi hayi ndoda lokho kwenzakileyo is not isifuno sethu. Even from ebantwini beMDC team ade bethi bona besipressure ukuthi hayi ngena sizakusekela. But I believe ukuthi kimi akula message for this election. It's an election that was not supposed to be. We are telling abantu kuthiwa umnyaka lowu kabathiwa ama-bonus next year, bapho ama-bonus kufuna ukukhatha izisebenzi ehulumende i-election izakhosta 30 million but that 30 million ikhona. There's no motivation yokuthi abantu ukuthi ngingene kule election. And ngiyakwazi ukuthi abantu banqabe bele pressure be-concerned ukuthi izalo sizangena kobulawayo but still bengela motivation even kibo ukuthi bayevota ngoba i-message yabo ingekho.
Lo ke ngumnumzana Bekuthemba Nyathi, ilunga le-MDC Renewal Team, wayemela isigaba sephelandaba Mpophoma. Sekufe abantu abedlula abahlanu ukudlakela oluqhamuke eSouth Africa olukhangeliswe ebantwini abokuza. Lolu dlakela lubikwa luqalise eDurban ngeviki edluleyo lwasabalala lwaze lwafinyelela amanye amadolobho abalisa isigaba seGauteng. Umbuzo okhona kubaningi ngokuthi kanti vele lolu dlakela luzaphela nini njalo luzaphela njani. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Egypttown siyakhumbula ukuthi yindawo lapho okuhlala khona kumbe ngithi mina kulama hostel khona ayakhiwa ngesikhathi sobandlululo abasebenza besuka ikakhulu eKwaZulu Natal bezosebenza ezimayini kumbe belokhuza behlala khona kulapho esiqale khona izenophobia izolo ebusuku bokugijinyiswana lanamhla ekuseni kukhanya kakuphephanga sibili bengena le mashop abaseduze khona bathi le mpopo izwakala ikhala ebusuku kodwa sikeze ukuthi bangaka abantu abangabe belimele kumbe kungabe bekhona abanye ababhubhile kodwa sizwa kuphela ukuthi abantu kade betshaywa kugijinyiswana nje ebusuku.
Sizwa kuthiwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe esezibalekile zabuyela ekhaya njalo uhulumende uthi uzaphathisa abangu 1000 ngesonto.
Yebo, bakhona abanengi sibili abathi bona sokungcono babuyele ekhaya, abanye bahle bahamba ngoba anti abona ukuthi ikakhulu labo abahlala emkhukhwini kumbe endaweni esingathi ngama township olizichobe chobe khona yibo abasenkingeni enkulu ukuthi bathe ngoba kulula ukuthi babonakale ukuthi bona babuya ngaphandle kwelizwe bese sibalula ba-attack-we. Akufanani lokuthi nxa kuyukuthi emafletini kubo Hillbrow lapho kugcwele khona izakhamuzi eZimbabwe kakulula ukuthi abantu babathaye khona.
Lo ke ngumnumzana Nicholas Ngqabutho Mabhena owenhlanganiso emlwela ilungelo labahlala eZimbabwe abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngendlela abesifazana abaphatheka ngayo kumbi yenkululeko kanye lokuthi kwabanceda ngani sesikhangele impilo abayiphila lamuhla. Sixoxa lonkosikazi Gertrude Makhwila isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lezaphu njalo engowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Makhwila.
Uyamukela ngani?
Lalile minyaka emingaki njalo kuyini okwenza ukuthi
liyempi? Ngangile 14 years.
Ye, abantwana bale minyaka engako babe ngena njani la?
Ngesikhathi sempi ngasuthathwa emakhaya siye esikolo. So ngase ngikhapha ngasuka ngaya eBotswana sasuka eBotswana sayendlwini from eBotswana sathathwa ngindege sesikambe eZambia khona ngathi. Ngikho lapho engisuke khona eZambia ngisiya e-training yemfundo.
Kodwa bakhona abanye abantwana ababele minyaka engako kumbe abanye babe bakhulu?
Hayi, iminyaka babekhangela abakhulu. Mina ngenza ukuthi ngingenele ngoba kwakulo mama umncane wami khonapha eyihambile empini layo. So ngiyenzela ukukungenela. So indawo kade sifika kiyo yayindawo ende from eZambia almost iborder yeAngola. So ukuthi siphendukise kwakungayenzi. Abagcina besitrena khonapha sibancane sasiya about 4. Sena labakhulu.
Wahamba ngokufuna kumbe waphongulandela nje kumbe wahugwa ngabakhulu?
A Hayi ngaphongulandela ngoba ngangazi politics. Ngayi vele ngisengifunde ekuphileni sengiya ku form 1 sathatha ngeexit manje. So kwake kwabuya ama abalele bempilo impilo bethethe eMozambique bona labana kade bethethe bethendukile eMozambique bebuya behamba belifundisa ukuthi ububi bempi wathiwathi but mina ngokwami ngahawukela izinto bona babexothoza.
Awuzisolanga yini phambili?
Angizanga ngizisole. Ngazisola ngesikhathi sokubhonjwa kuphela emkushi. Kwabhonjwa emkushi esengiqedile i-training ngomhlaka 19 October 1978. Ikho lapha sabhonjwa khona emkhushi sinakade sesiqedile training sesifakwe kwe-camp sekungena abanye abazotraina satraina 6 months.
Lagcina lihambile empini?
Ye, ngangisempini khonapho. Utho ukuya kula esandi?
Ye.
Ha-a, eZambia thina ngale kuzipra sasingawumama kade singaye efranti. Kade sigada khonapho eZambia.
Okuyikho elalikwenza kuyini?
Okay, after sesitrainiwe. Abanye bethu bahanjiswa ama-refugee camps besiyagada ama-refugees, abanye bahanjiswa ezikolo, abanye bayenza bayofunda futhi abanye bayenza ama-department enjenge-artillery okudubula ngembhobho emkhulu, abanye bathena i-communication ukuthi singacommunicate-a njani. Mina ngangiku-communication department.
Sake sizwe njalo ukuthi abantwana abangamantombazana abanye babegcina behlukuluzwa.
Hayi, thina eZambia kakuzange kube lento enjalo yokuhlukuluzwa. Kwakungabonakala vele ulo muntu oyindoda or umuntu oyindoda angabonakalela amantombazana. Wayefanisha lokhwana wokuthi kangikwazi babefakwe ebhodini. Thina kithi eZambia kwakungekho kunjalo.
Kwaba lezithelo ezinhle yini zokulwa elakwenzayo egangeni sesikhangela lamuhla?
Sesikhangela kanamuhla ngendlela ekubikho khona. Hayi, kimi ngibona ngani angizange kube lezithelo ezinhle. Kwaba lezithelo ezinhle kwabanye but kimi angikuboni ngoba sasilwela ukungcindezela. Ukungcindezela but ma ngikhangele impilo engiyikiyo yona khathesi sengidubeka. But ngakuthiwa iphathi yami ngoba ngangikuzapho ngangicabangela ngakuphi izaphi kuze yayikwazi ukuthi i-idology yayo yayikwazi ukuthi siyakwanisa ukuzisebenza sizisebenze but ngenxa yokuthi thina sasingenanga kumbuzwa njengezaphu yikho ngi-regreta khathesi ukuthi ngakuthiwa ingxa yasiyangempini engxa ingakunjalo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Gertrude Makhwila, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lezaphu njalo engowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra. Lithiye indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwakhe, thiyani njalo indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama. South Africa uzihlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela. Itabombe ngabe siwenzeni na South Africa uzihlangabeza ngenduku. Lesithatha besifake lindlela. Itabombe ngabe siwenzeni na.
Wesiwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula.
Siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula. South Africa uzihlangabeza ngenduku. Lesithatha besifake lindlela. Itabombe ngabe siwenzeni na.
Asonanga muntu asibulalanga muntu kodwa basihlangabeza ngenduku. Ingoma emnandi, ingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.
You have been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela.